isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesisizani nalo kangaka siyathengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abakubandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane siphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare, esabelweni seManicaland. Kuward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. EMatopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo obemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Bachelese kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazengqoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona kukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesisizani nalo kangaka kuyathengisa ngesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokhu yisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambile.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona eMatobo kanye le-Insiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela kawule.
Hayi, ngabantu labo abathi gips ngabona benqobi lapho banqobe khona bethi hayi inqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebesinebhethe amadezi lala bethi banqoba ngale ebulilima kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhetho ngabe nqotshiwe bavume ukuthi banqotshiwe bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye gips ukuqatshwa ngomunye umumeni onjengalo njalo bamele bekhule kupolitics gips ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto ngabe ngena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana lapho khonoko abayahlangana kindifomopho ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni abavume nje bengayihlabela indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje e-Afrika ukuthi wonke umuntu nxa edliwe ke asidliwanga siregiwe.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo loMnumzana uSithalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivote ke kukhetho oludlileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqala ukuthi kuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandela number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo, number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF, number three ukusetshenziswa ukuabuza-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhithela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke iqukisiye kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kunezinto okufane zilungisise.
Ye khonapho ye ungakafiki khonapho-ke akutsho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe endaweni eziningi lezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuZimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho eZimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu be-brave out bephume. Kodwa-ke unanzelele ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart, number two kule nkinga yokubana iZANU-PF anti uyabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-flexibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu uyakusekela okwethulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematobo lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esamthuna ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamajezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ukubona njani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela lento ezinjalo.
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi yokuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, umnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlilo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagesi ngedola lakwa leZimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala, okuhlanganiswa izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokubuki kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abanabantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba nayo isithi icouncil uthi layo funa amayusa yonke indawo lapho sihamba khona kuseka amayusa ngayena leyo r t g f yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso eliphebeleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithole nzima asinayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzasigcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sosizaba ngabayanga ngamandla kushuthi abaningi asoze sibe sisasebenzisanga izesa sosizazibasela umlilo phandle amafriji ama-t v konke lokhu sishiyane lapho
kodwa nxa sikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemelika khonapho kuzithi babhadale khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungazi ube layi akat g f yakhona yona leyo uthi uzame ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke silithola sinalo vele
pho manje ubona ngazane yindaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kuchitshiwe kuthe kutshontshe lapha kuthe kunje kwathi kwathi vela sowathole amagetsi siyahlupheka lanxa sowathengile sesiwathenga esizithengela ngamakethu sicina uphosa uqeda iviki lingalazi so nje ikusikhathaza nokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi la aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki kumele uzibone ukuthi lama-30 usa khonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina-ke ngiwasebenzisa kuseyelaphana bengibona ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usa ngifake ngoba labantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Jabalala ukunhlanganiso yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association sixoxe laye ekobulawayo uhulumende ubika ukuba uyasha mafidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyasha ngumntakasini Mnangagwa singakangeni kwisigaba esilandelayo sikesikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokeli wakwele China uXi Jinping ukhethwe namhla ukuba akhokele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside besebambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokeli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika isigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokeli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss ngeviki ephelileyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibonakale ke ejotsholo lapho sikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo eyohlala yena eGwarayi eLupane baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
ayiaphila babatu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukokhulu labogogo kambe lokhu besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumende so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusakambe landa.
Pho manje abantwana balawa ngobani konapho?
Sokulemthetho ama rights abo wonaka akhona. Sokulezi sanganiso ezinye ezibuya lemthetho eminye engahambelani lokulandela lamasiko ethu. Ngendlela abantwana ababekhuliswa ngayo. Kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngathi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje. Ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo awo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phose lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bengaguquki ebuntwini ikakhulu ebuntwini amasiko yinkalakatha iculture kumele ukuthi bebambelele kukhona kuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo lokunye nje kuhambelane lobuntu bethu thina abantu ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo kukhona ngale-ke eKwarayi Village lapho ahlala khona kodwa kwamanje usejojolo. Sibonga kakhulu Moyo, ungadini lokusasa.
Siyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo uvuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigcile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle. Sizabheka silama Bhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran iBhayibheli lamaMuslim, sile Torah iBhayibheli lamaJuda, sile Bhayibheli elingcwele, sibe le King James ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapho ihamba hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana leBhayibheli elingcwele, kula lapho ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kula lapho ehamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofetsi babo. Babhala ngemilandu yabo, langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kubaprofetsi babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom. Kukhona okuhle singakuthola kuTorah iBhayibheli amaJuda, kukhona esingakuthola kuHoly Bible iBhayibheli lingcwele, kukhona esingakuthola kuQuran iBhayibheli lamaMuslim. Okuhle okungasakha okusigayida okusenza sibe ngabantu abangcono kukhona esingakuthola thina, yikho sithi is a book of wisdom. uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli, but amantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilandu ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa imlandu wethu awubhalwanga. Uzambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina imlandu wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siyaphoda, usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya, ngoba ungumoya akazange aqine ukuzambula. But konke lokho kuwonke lamaBhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsini lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom, asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu, iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye iinhlaka zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilandu yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo bakwazi ukubhala ngabo lendawo zabo laba prophets babo lakithi uNkulunkulu ezambula le lakithi ngapha eAfrica ube ezambula umhlaba wonke kazanga zambula endawona eyi-1 wayezambula umhlaba thina sibhalanga ngathi niyangizwa abantu bakhe yebo kwabhalwa ngeEgypt ngoba eEgypt kwakulabantu babo yikho babhala ngayo iEgypt kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke kazanga zambule kusizwe thizeni uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu bantu bakithi abahle sibonge sihlo yezulu sihlo ehlambulukile emfihlo engcwele uNkulunkulu wokhokho bethu wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya uyimfihlo ufihlakele mdali asikwazi ngomqondo indawo yomhli into zomhlaba asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba ungumoya siyakhuleka mdali fihlo yokukhanya sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinelwa kusasa.
Ke kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikho la ngale kule South Africa. Balohlelo abaliqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthwala lilo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni abantu bayachaywa bayenziwani kwenziwani phezu kwabanye abantu akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uze uhlungu la umuntu olegazi so-ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthini olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtsele ukuthi baba ungahlupha abantu mama ungahlupha abantu ibanibani mali ungahlupha abantu iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu wenandebelele.
Ye, uhlelo lolu singathi lizalwethula njani? Lalo lisenza njani khonapho?
Lusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimlanga. Ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho lizabuya. Sesifisa ukuthi kube lukhetho olukuthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani. Hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye, ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana nakodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo veti umkhuze yebo wayelweli impi yenkulu-ke kodwa-ke simkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethele akufunayo empilweni yakhe ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe avotele ibandla elifunwa nguwe manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzwisa ubuhlungu ngapha emhlubuleni emathelilendi esouth
ye phose lokugcina ba
elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha umcele umkhuze futhi hayi baba into eyenzayo bayikho right yekela ukuhlupha abantu labo bale-choice yabo bazikhethele abantu impilo abayifunayo bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila
ye lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha sibonge kakhulu-ke Themba ungathinelwa kusasa baba
ngiyabonga mhlakazi
wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhange le mpumelelo emidlalo yenguqu edlalwe namhla kwele Zimbabwe. Iqembu la Islanders linqobele uLayo Chiefs nge-1 kanya. Iqembu leManyika Diamonds linqobele Harare City nge-2 kanya. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge-4 kanya. Kuthi leCape United libe ngujikelo obhanqa 2-2 lele FC Platinum. Kwele Ngilandi iqembu leAston Villa litshayele Brentford nge-4 kanya. Ele Leeds linqotshwe nge-2-3 ngele Fulham. Iqembu leSouthampton libe ngujikelo obhanqa 1-1 lele Arsenal. Kuthi ele Wolves libhaxabulwe nge-4 kanya ngele Leicester.
Kusenjalo wayengunozinti weqembu le-Highlanders Football Club u-Ed Mosbanda uthi unezinti weqembu le-Wange u-Nedrick Madea ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ojabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usethulela lolu daba njalo.
Ed Mosbanda udume ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders lapho abesaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu njalo ubengunozinti oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinti ole gama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu le-Cape United osedlala kwele South Africa, kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela eWange.
EWange ngahamba eWange 2008 ngisiwange and ngahle ngabhiyosa kona because of the bus lami, because of the money lami. So ngihlala eWange vele. I'm happy because eWange because lami
Usibanda uhambe eWange engunozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale uqeqetsha uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Ayilevula nkuni yehlile khathesi abafana khathesi bagijimisa imali abagijimisa ukunja ukudlala nti behambe emazweni bona bafuna imali bathola imali
Usibanda uthi sebesilela onozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu leWange uNedrick Madea unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Uma ngayisegedini hayi nawe uyafila sibilile someone because into azenza kanika iconfidence to other players ukuthi indawo ukeeper wayesenza so why can't me do that andisekutasi kunjani ukuyenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonawo angabona bangathi bangafika kwi-standard esasibisweti like umzondiwa tilambadari umzali
umamkhwebu ube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu leWange lonyaka njalo uveze ithemba elokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi hayi khathesi sokuright because sasidiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi khathesi ngasebenzisa abafana abancane team iyaphambili abafana abancane balefuture abadala. Because you can play 15 minutes, 20 minutes, so much. So go play this. Because that's career up on a banana. But for now, I will put this trend. This is the up on a banana. Even good premium, your legend.
Usibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwabongani mafu oyeseqhathwe kuqembu lenkezi Platinum Stars. Uncedise utry Ncube ekugcineni kwesizini yona ephele iqembu leWange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yeWafa Wafa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla le-ZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi ele-ZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 03 0800 2028. Naso inambolo sa ipinda njalo. +1 202 465 0318. Tina kutuwa njalo le email yetu. studio7@voanews.com. Sikuwa lapa uke lule tulo la mtanje. Walivalisa umtembo sitemba ukips tube bilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.